Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chananjani ntwakazomu ule olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
yeyi abantu basikhumezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela Mandela
owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Engingakwaziyo ukuthi bazaphumelela yini na ngoba amachina azafisa ukuthengxenye afake imali kumbe athole ama-mine elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ufike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano we-JESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamhla ntambama. Umoyi umnumzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa njalo balabantwana asebekhulile uzinzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo ngurhulumende wabamhlophe njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Sixoxele lomnumzana Walter Sunungulu Imbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokhu abathi social media bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yase-South Africa uWinnie Madikizela Mandela osishiye namhlanje. Lami nje ngidabule kakhulu ngokuzwa lokhu.
Ukuyini okukhumbula ngaye?
Ye, siyazi ukuthi uWinnie impilo yakhe xa ebhekisisa sonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esejele wasala elokhu efutisa amalanga abo omlilo ukuthi wena hhayi abantu be-South Africa mabakhululwe kubandlululo lolokade lubaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwinnie la waboshwa siyazi ukuthi kwahlala naye ejele amalanga aba 491 days bemvalele. Isikhathi esiningi uphile engelayo umyeni wakhe waphila engalawo abantu bakhe besikhathi ehlukaniswa nabantu bakhe kodwa uwinnie akazange wakhathala. Uwinnie uqhubeke ezabalaza organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi lokwesikhathi inkululeko. Uwinnie namanje vele ungumuntwana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu but naye ngakomama besilwa against apartheid kodwa akekho esingakufaka kulesi izinga elikaWinnie.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye, uWinnie siyazi ukuthi ye kuye kwaba nokuthandabuza kunjalo ngesikhathi kule qembulele okade lithiwa Mandela Football Club esikwazi ukuthi kona bekuyiqembu elisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kunalokhu ukuthi wayethiswa icala lokuthi wayekhwabanisa njalo kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie kunani nakuqhathaniswa lokuthi uyini wenzeni kwele South Africa siyazi ukuthi uyini lezinto ezithi ayekho nje okadivela amalungelo enkululeko ongatho ukuthi engalayo ayekho ongelazo ezakhe esingathi singazisola kodwa ke uyini siyakwazi ukuthi nasisola ngaloko kodwa singeke sakhohlwa ngokunceda abantu e-South Africa ngokulwela amalungelo abantu e-South Africa ngokulwela amalungelo abomama ngokunika abantu ithemba especially intsha ukuthi khona bazivuse.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcweti ecubungula izombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labo somabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphalintambo bakahulumende abalichumi abagoqela obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labo somabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labo somabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engakwazi ukuthi bazaphumelela yini na ngoba amaChina zafisa ukuthi enxinye afake imali kumbathole ama-mines elizweni lapha abalomuntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnankwakho uzahlala esembusweni njengoba kunokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki kuyathatha isikhathi, so engxenye bazama kuzokube ilokhetho ukuze bazinikele kuncediseni iZimbabwe kumbe kufakeni imali eZimbabwe ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomo kukhetho lolu oluzayo.
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithe lafuna ukutshala imali eZimbabwe, kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya mbona bayekhayele ezomgodi kakhulu kuma-diamonds ku-gold nje besingathi kuma-minerals. Bona zani babekhangele ukuthi befake imali ezintweni ezinjalo.
Umeliwe le China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngeviki edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla za kulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwaliqula lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo ayilandaba lokuningi abakufunayo ukuthi babe le ndaba bangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi ngendlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili kodwa bona vele bakhangele ukuthi bangatholana bakhayelana iZimbabwe kuphela. Kuyani sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela kodwa bakhangele lakubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania bakhayela amazwe amaningi asiki ukuthi bangabangani bethu bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazo omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJSAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqikilana lezinye ezivela emakolitshini afundisa ezomthethwandaba angamakhulu amahlanu i-500. Kumncintiswano lo zizadlana ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali zenuclear ezobudlelwano lokuthengiselana impahla lokunye okuthiyeneyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lo balakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakhampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi leGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshela uGibbs we Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ngowe ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe inye. Njalo uphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwano esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo useqamule umthetho lo umbe esithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasisebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungisa kwezikhali ekuthiwa ngama-nuclear weapons ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonoko kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi ke nxa sisikhangele khonoko abakwenzayo izifundi zenu kuzinceda ngani khonoko ukuthi babe bengena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda. Plus khonoko ukuthi bancintisa esithi thina kuyi-International Court of Justice, i-court yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi i-court ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe emakhoti eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza emakhoti ahlanganisa amazwe amaninginingi.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe lithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe koBulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe, umnumzana Witness Dube wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe laleyi Congress koBulawayo, kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze i-rally yalo koBulawayo e-White City. So sasesukunanzelela ukuthi kunga kungaba nje indaba yokuthi zibotshaniswe ngemsila singasinanzelela izihlakalo esezenzakale koBulawayo, ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya labantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobho, bangase bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu. So sasesithi hayi, kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule, then iCongress ye-MTCT umama uMagube usengayikhokhela ke kubana yenzakali khona mhla ka-21 April ngayo nalinyaka indawo efanayo koBulawayo.
Ngezinye indlela Dube uthi livalekela ukuxabana okungaba khona, livalekela udlakela.
Yikho kanye sibili esikubalekelayo ngoba singananzeleli ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana ne-MDC Alliance, kusuka kube lo dlakela kusukela oluze lube khona ngonyakenye njalo luze kube khona lo nyaka. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungenadlakela ukwenzela ukuthi sikwanise ukubana sixoxe zonke lezi ndaba, sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esitsha lesi silandelayo esesele lawo angene kugrawund azame ukulungiselela abantu kethu.
Kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa kuCongress yenu? Yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa?
Kuzaqalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama extraordinary congress awe ama provinces aseyenziwe, sokusele ama province amabili.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekoBulawayo.
ULife Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe?
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempela sonto. Umqondisi wohlangothi ole Fiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala esaphila, njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lePhalamende lakwele Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esithiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn ochiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngendubo ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela, ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa, esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. Unkosazana Nomusa Hadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
Ngilanda umntanami uyagula njalo kufunakala into ezine ngokuyikho kumhlupha kabakutholi kahle. So bebethi kalagazi njalo igazi langikhona liyadula, bebethi ngabe bengikwanisile ukuthi ngabe ngithole odokotela kade bezamnika igazi. So odokotela bebengekho bakustrike ngenzo kokuthi ngithenge igazi langikhona bamfakile but awukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngaphi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Khathezi ngikhuluma nje uzibuhlunga lwanto abamnike yona abathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami, ngizama ukuthi umntanami asile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo, unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa, ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Esibhedlela lapha abantu bayagula abatholi itreatment vele akulayo, khona ukuthi bebhalelwe i-prescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka i-situation ibe right. Siyakhulela isihlobo sethu, uyathi umbamba somuntu vele kutshele ukuthi vele bangicina ukumbona nge-Friday. Sibabizile amanesi sabakuthi umntwana isandla sivuvukile but sisafonela udokotela, sesilinde ukubona but abanye sibembabonile ku-critical.
Unkosazana Placidus Manyangaze uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo, abanye bahlukuluza izigulane.
Ye, into lokhu kunzima because abantu vela belwatsha, akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesi lapha kuyenziwa kungela i-instruction evela ku-doctor. So kunzima vele, ngibona ama-patient amaningi ayafa no i-attendance ekhona enkulu. So vele lokuthuthwa kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi simelela ama-doctors lokuthethisa ama-patient. So kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBinga obhujelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga, okwamanje akula abangakwenza sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlanganela lesibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane, amadokotela kulensuku akustrike. Kustrike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo. So ludubo olukhulu esihlangana lalo. Ingabe amadokotela bekhona engeke besingakhangelela okungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalunyisiswa, izigulane lokhe zizithengela imithi. Ukukhalala kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile, kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo. Iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezitshiyeneyo edale lephalamende, ama-primary elections, ngesikhathi inkokheli yaleli bandla egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi sikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, sixoxele isiphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lephalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla e-Davis Hall kusasa.
What it means that bonke abakhontestayo fanele bahambise ama-CV zabo azakuya kuthi kuma-provinces, ama-provinces ayawakhangela from there bayenze ama remarks abesehamba ku-national leader sidwa bayekhangela
yini. Uyakhankasa yini kulo mnyaka?
Abantu nxa bengifuna belaitekta bengathi hambisa ngizahambisa. Nxa bezithulele abantu nami ngizazithulela. Ngoba lokhelo okuthiwa mina ngifuna ukuba yi-leader, to me I'm not used to that is bad. Usho ukuthi ngifunetela abantu ngifuna ukurikhothela. Abantu bathi sicela usikhokhele belesizathu.
Umelela ukuthi abantu bazakutshela nini nxa abanye bezahambisa kusasa?
Nxa ngingatholanga ithiwa ye-between training tomorrow, that means I want. But by the end of the day tomorrow everything was.
Khona ngapho kobulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle?
Oh no, of course ukhozela sizokutshela ngayo. Lenxa ushuti ungakhozela abantu abasuzibekele ukhoze. Why no? She's like telling awona impukane nxa zifuna ukuthi ujule phala kumbe zifuna ozitele ukuthi hayi zingaphuzi. Basoze kwenzakale lokho. Ingane echechi bakhozela abantu. Bozo inqabe koze lokho semthethweni okuqondile. Okuze ukuthi bakhoze lokho ngesemthethweni ngoba ngiyakwazi abantu bakhoze lokho ngesemthethweni. Lokho ngikwazi ukuthi ngaqilwa njani lapha engayiwani the primaries but bafaka omunye anti yabo.
Kodwa ngalesi sikhathi kukhona yini osokugoqokile obona ingane kuzayenza ukuthi kungabi lokuqilibezela?
Well, ngokuthembisa kwabantu asoke kube khona. Ayino ikuqala abantu kwakungama-camps. Ngoba lokho kwakusenziwa i-group kane-G48 engafuni umuntu engaso-G40. The reason why bangazange bandithande ngibavumelwane labo, that's why bangikhipha laphana. I know.
Kodwa siyeza ukuthi kukhona abanye abacatshangela ukuthi ngabe G40.
Anyways, anxa ucenta utshani egumela ngiyowucenta 100%, vele kuyasalela okunye.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla lezanu PF, sixoxela ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders linqobe ele Dynamos emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League obuseHarare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu leNkezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kusigaba seCastle Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobele iNicroot nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni e-Ascot namhla emini. Limpumela isho ukuba iqembu leNkezi yilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elitshumi lambili, kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-FC Platinum lona lile miklomelo elitshumi njalo elinqobele Bulawayo City nge-1 kanye emdlalweni okusemkhundleni eMandava. Amanye amaqembu ale miklomelo elitshumi ngakuqela ele Chicken Inn kanye lele Highlanders. Ngemva kokuba ele Chicken Inn libhuqe ele Shapan Mine nge-3 kanye enkundleni eLuveve, kuthi ele Bosso litshaya ele Dynamos nge-1 kanye eRufaro. Ekhuluma lentathelo izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqetshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uchayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba liqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukuhlohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leMtare City libe ngumjikelo bhanqa 1-1 lele Harare City, kuthi ele Triangle litshayele ZPC Kariba nge 1 kanya. Iqembu leZPC Kariba yilo lodwa elingakatholi ngisho lowodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka, njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMtare City wona ale mklomelo owodwa. Abalandeli beqembu leDynamos kubikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu leHighlanders namhla bekhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Owayedume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende lapho somabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.